Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 5 kumpalakazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nabo ukukhona lokudlala amabhizinisi ekhonona ayikho amanye amalunga waba njengobhemu ndawo eNigeria yabangathi bakhalathele ndona ngathi mina phala sakhona i-housing office ekhomunithi ngamabhizinisi.
EleZimbabwe selivinjelwe ukuthi live lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu. Sihlazi yadaba lokuthi amanye amakhansila e-CCC kobulawayo athi kungacothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelele ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu kuqala. Abaqoqa inhlelo ze-Commonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga alenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. EleBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo ye-Commonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulenhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eleZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhathana esedluleyo ukuthi eleZimbabwe lilamfutho wokubuyela kuCommonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume kuCommonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likazulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, izoziningi aziyaguquki, ize zihambelana lama-sanctions alakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende kwethu ukuthi ziguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abavumelani nama-British ukuthi sibele Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kutshukuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngibona ngathi ingxenye kufanele kubele esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esamansisikhona isenza ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Nxakule kukhona lokudlala ama-British bebekhonona ayikho ukuthi amanye amalunga waba njengobhemu ndawo eNigeria yabangathi bakhalathele. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-Commonwealth ngama-British. Nxakubona bengavumelani, angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye iindaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kazulu phakathi kokunye, libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kuCommonwealth?
Awusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane le mithetho enika uzulu uzibuse uhulumeni wethu ufika athe do adonde imithetho eqondane lokhetho imithetho eqondane information uhulumeni wethu uyahudula inyawo ibona ngathi mina nxa lokho kungakhuculwanga i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe siyazi khathe futhi iMozambique leNamibia bayakhalakhala bethi kuyongenele ukuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhodabhoda amazwe asigombeleni vele aze kwenza ukuthi ukuba lemiro kwethu kuhluphe.
Mnumzana Rajesh Ngwenya ingcwethe ecumumeleyo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lokahulumende ole National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa, ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubonayo zomkhathi ole Meteorological Services Department selukhuthaza uzulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyonaliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kuyonaliviki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Mwalukasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo, kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka, uzulu engeza njani ukuze azivikele njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo, ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo, uzulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani?
Ngesonto mhlazi sitshiya ngalombili kumpalakazi izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya kuthi kwezinye indawo lifefezi.
Unkosazana Nethi Mwalukasa ingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department sixoxelaye ecingweni eseHarare. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweleBotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu, okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi
lungcindezelo ngenxa yokuthi abanamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelozwe. Intelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron.
Umnumzana Phenyo Butale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe landela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President, Advocate Dumabo, has stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu.
Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kwele Botswana ukuzabuyisela isithunzi sabo njalo kuncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangala maphepha okuhlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi ukuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo nje ukuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kwele Botswana. Umnumzana Sifas Chuma ungokhele inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana eyeZimbabwe Community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengalamaphepha. Xa sokufika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiya kubika ukubana kawuholanga ugcina usuvalelwe. Yiwona lawo mapholisa obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulo muntu obekuqhathile engakubhadali kakusangeni indawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqhathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona laba abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abeZimbabwe kule South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzala Ngqabutho Mabena uthi baphezu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe sikuletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umzana Mabena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
Umongameli Boko ulandela inyaweni zowaphuma ehlalweni umzana Mkhwetsi Masisi wale nhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi usungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kwele Botswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 zeHavron kwele Botswana.
Gesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. kumenyezele ukuthi nguye onqobileyo izolo kulandela ukhetho olwangeviki edluleyo lapho abamabandla afikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelo lizwe uYoon Suk Yeol, yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana obulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Kuhlandla lethu lengxoxompikiswano namuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-full council meeting yabo izolo, lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikezi imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba ngukansila Mpumelelo Moyo osekelwe ngukansila Mxolisi Mahlangu, yena othi ngowebandla le-TCCC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust endaweni lokansila Mahlangu onguye osungula ingxoxo.
In the city council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even the city criticize the government. We criticize. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. Our platforms are adequate, or which is addressing those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, and general government, MISA, the repair, the equipment, the services, the motors. We have come up with our platforms, which will engage the community, engage the community direct, to try and relieve some of those impediments that affect the progress of the council. So, I'm not saying I criticize, but I'm saying as we criticize it, being at home to a family set up.
Nando utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councilor Mahla.
Kathesi ebekhona ku Mahla iqiniso bayala bezaba isandla yasendiswa chaba ukuthi khona khona bahamba ngakho sila two vocal ufena bali sokuba recola ngoba le ndo nje this is politics abani yo Mahla ungabathulwele kakhulu abantu bathina ke bebone ngantu ali yafanana lonke then ngaba sela choice one treza ukuthi let us vote for the majority there is always work and every power secondly is opposition politics here in Zimbabwe, like what we are seeing. And I want to be absolutely but sure losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto utaba Councilor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqedi.
Uyabona ubuthi uThembelani raises critical issues kodwa okunye engithandi ukukutsho kumalaleli ukuthi siyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight ngoba abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenze mina ngakhulela ekhaya abadala babe fithi kwesinye isikhathi uyazenza isithupha okunye nathi njengabantu abavele beminenga ngoba ifundini ivela ku-treasury ka-minister we-finance and eZimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall?
Angiyeke ngikhulumele amanye amakhansila personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict yecourt akuna muntu olele ilungelo lokurecorda angizange ngizwe nemitshaba ngiphephisa abantu ukuthi uzabarecorda bangakhuluma ngohulumende. Thina asanike imandate ngoba uthabango usecretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsmezinqube. Of course kuyabe kuvele kule political guidance, kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma linekunje, lokhu kuhulumeni kumekuwuphandle
kodwa lisebenza lapha.
I-TPC libandla ebelikhokhelwa nguChamisa owaresignayo wathi ibandla. Ibandla kalidilikanga, lasala lilokhu elikhona, lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuChamisa esuka. Esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bandla. Never mind about the splinter TPC, kulo lay, kulo B, kulo C, kulo bandla. Wa still under it ithini ekhokhelwa ngupresident uWestman Nqube esiyiye siyaziyo ukuthi i-TPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphumeke in public ngikhuluma ukuthi thina singama-councillors e-TPC ngoba yiwe esiyiwe wona, yindlela esanjena ngayo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Nato.
Ingakutho amafitane ukuthi mina nomuzwa ukuthi Mahlangu ugodlo ngayo ukuthi nalo singathi iqinga mhlawumbe izajala ikhithi kusibulawayo because siyakwazi ukuthi ilingele ukuthi yonke into i-centralized ayo kokubili ngangumlaleli ukuthi godwa uyasavalinari bayadominatwa kumbe singathi ibandle labezibusa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources. Okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so bebewithi ngananzela kathi kungakhuluma ngama-TPC nedi mhlawumbe bangamahlandla amathathu kube sokusiba labo blue movement ekhanya kukhanya bangagoda yena bephuma leqhinga lokuthi sinyenza okwesinanakazane kufana kwenze ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuyenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okukhava nasithubani okukhathele kathana kuhabadayo uqhale wakuchaphisa wangichaphisa la ngipha sele kwenzela ngapha uyezangukuxotshwa ngapho yesaba ukuthi ebandela ukuthi ngaba namandla ukuthi kukhotshwe so sekumele ukuthi lawe uphile kuzokwanisa ibendlelena ukuthi lawe ufike ngezipho uhamba ndawone labantu labo njengakade ngakhangele phansi ngiyakuvamanga ukuthi kube lamaphathi lamazwi kodwa kathezike manile kanti libatanasa kule nto ngakajabanga lapha lanxa wamiswa but ama-code can overturn at any time bazele ukuthi hayi ubanisenikholi bayake kwazi kathi akhethe ama-councillors amabili apho ngeabanjwa izakhi kwaphiwaala macala athize so khonokuyana lapo ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngato abesevalile ngoba khona fana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 lawo 18 basekuze kwaziwa bavakade bethethiwe so kathesi abantu bahlalele evalweni ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo godo
ya kuqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-resident akobulawa namaodizachiyene basilande batshele kuma-WhatsApp group silapho esibhilonga khona ukuthi tingafuna ubulawa yakhi kuyo ngendlela so yenzani so bangasishawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibhonse indlela basiqoqeda amakhanda ukuthi ubulawayo aphumele nalo ngobulawayo.
Lo ngukhansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ibekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni athiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngozibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokwephula abafana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitsho zezinotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezijeziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezijiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya zombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump ngumuntu oqakathekisa into zemedia. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlalakahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhonsola nge-team yakhe lana yesithi yakha iwall yokuvalela yokwehlukanisa iMelika le Mexico so ngibona ngathi uzawuqhakathekisa khona
elemelika siyazi ukuthi liyazihlupa kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo yikho abantu abafana lo mongameli emasoni mnangagwa labanye bakhe betheswa izintsheziso zenotho ngoba imelika isithi babusa kubi uTrump siza bona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe
ngento zamalungelo yebo ye baya kukhuluma kodwa angisanaqiniso lokuthi baza kuqakathekisa njengembuso leyi edlulileyo odwa waqakathekisa amalungelo oluntu across the world amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise ngibona ngazathi kathesi bazaqakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu le democracy iqakathekiswa njani
njengoba ibandla lika Trump selilawula amadale womabili eParliamente esingathi Senate le House of Representatives singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elama democracy lizathola indlela zokuvimba
yebo isi controller i lower le upper house kodwa ungakhangela umbuso weAmerica kawufanani lowezane owezane yilwane ukuthi masithethe amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu senze imithetho ezancindezela i-opposition but emazweni abantu aba-civilized baqakathekisa ama-rights abanye abantu ama-political rights ama-human rights thina yithi ukuthi kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova so mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi
umnumzana mbuso ofuzwayo ohlaziyezwa umbusazwe njalo ekwinhlanganiso yeibhetshu likazulu ubexoxa lo mntungameli Nkomo westudio 7 ekobulawayo sokuyisikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp
ngingelenge kuStudio 7 lathi sile nkinga lapha endaweni yekhezi kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abaseplantryside bayahola yonke into lendlala abayizwa kangakho ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngapha esayidini lekhezi abantu abaholi ngisho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi eplantryside kuyahola bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobandla ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhetha
salibonani salibonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjani mina igama ngiLook Out Ngwenya ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe kung-Edward Sadumba obesebenza eNational Railways of Zimbabwe angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999 igama likamama nguThembelihle Ngwenya ubaba lomama bahlangana eSawmills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona ongabe elolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 74 47 5794 bengicela usizo ngalolo daba
kubingelela abalandeli bonke abakuStudio 7 lalaba abasithathele iindaba ezimnandi kuStudio 7 ngicela ukubingelela izihlobo nabangane kubingelela uElinet Sanda loRichard Chuma loSlivia Moyo loPhosi Lengwenya ngithi kabaphile labanye izihlobo engingazigambanga ngamagama ngithi angilawo amaningi
ngajabula nxa i-ODM le ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo uSipho Ngwenya ngiyambingelela, labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo
sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siligqiba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Nguthabo Kancane.